Siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu uSithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso yentombane Residents Association ithi uhlelo olusungulwe ngokusemthethweni ngeviki edluleyo olokweboleka abantwana amabhuku olwe library luthakazelelwe kakhulu izakhamizi zentombane ngoba bekungela ma library kulindawo.
Sacala ngamabhuku ngu-8 enkathi esisaphiwa amanye sadumisela ngabanye futhi intwa i-Lutheran sisi kwabuye omunye umama wasidumisela amanye angu-40 something. So yesilawo kuphela nalama sokusikhala phakathi komphakathi ukuthi isincedisa nini abantu abethu bathelen.
Uhulumende usekhuthazwe ukukhulumisana lozulu andubana athathe umhlabathi anike abantu abangaveli kuleyo ndawo. Kutsho ibandla lezaphu elethesa uhulumende umlando wokuthatha umhlabathi ezigabeni zeMandebeleni enika abasekeli bebandla leZANU-PF abavela kwezinye indawo zelizwe.
Bathe babethunywe libandla elithize. Nxa sesihlangana lapho, lakho siyabe sisingela qiniso lakho ukuthi lathi bona bavele bengabantu abanjani. Kuyabe kufuna abantu behlale bezwisisana, but nxa siyahlala sesithwalelane izinduku lamahloka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eNtombane Residents Association elugatsha lweBulawayo Progressive Residents Association ithi uhlelo olusungulwe ngokusemthethweni ngeviki edluleyo olokweboleka abantwana amabhuku olwe library luthakazelelwe kakhulu izakhamizi zeNtombane ngoba bekungela ama library kulindawo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubela uMnumzana Steer Sasa isiphathamandla salinhlanganiso, yena ogcizelela ukuthi inhlanganiso yakhe idinga uncedo lwamabhuku kanye lempahla zokwakha indlu yokubalela i-library.
Phakathi kwelokithi lethu akula ezikolweni akula ma-library. Le community ayilaya eyayo i-library. So i-library eseduze ikatshana kokuthi it's about 6 to 8 kilometers away. So ngalokhu ke abantu bathabe kakhulu silontsha i-library leyo. Laba sabiza bemthetho amapholisa u-guest of honor kwakungu-PED provincial education director wakoBulawayo.
Liqalise ngamabhuku amangaki njalo liwathole njani
amabhuku la? Sike sahamba endaweni kuthiwa i-public library sacela khonale basidonetela amabhuku ngesabhadala okuyi-small fee. Sacala ngamabhuku ngu-8 enkathi esisaphiwa amanye sadonetela ngabanye futhi intwa i-Lutheran sisi kwabuye omunye umama wasidonetela amanye angu-40 something. So yesilawo kuphela nalama sokusikhala phakathi komphakathi ukuthi isincedisa nini abantu abethu bathelen.
Liwahlela njani amabhuku lawa? Ayenele ukuthi lawa ngeyemfundo ephansi laba ngabe emfundo ephezulu?
Kade sibe singakakhethi lokhu ngoba kade sibefuna nje ukuthi siqalise ukuthi sibe lamabhuku, then ekuhleleni lapha sizahlela ngokuya ngokuya nxa sethu lamabhuku athile. But besikhangele futhi labo ukuthi even ku-tertiary education nesinye lakho sibe lamabhuku. Kade sibe sithumela abantu abangu-3 abasuke ku-community ukuthi bahambe bayafundela ukuba ngama-library. Lakho sachupha kuyimadlana kwenu bahamba bayekubeni, kanti ezinkuluma nje
nxa usithi lidinga uncedo lolu luludinga ebantwini abanjani
kakhulu? I-City Council yasinika isibendisi khona, siyabe sifuna ukuthi nxa kungaba labantu abangasincedisa ukuthi siyakhe leyo library sidinga amabhuku zemhlobohlobo yonke awezemfundo nje abobala nje amabhuku lama-computers ngoba sifuna ukuthi mhlawumbe nxa kusenzakala sibe le-intanethi sibe le-state of the art i-library ibe labo konke kwezinto abantu abethu labo athole inzuzo yokuthi bafunde.
Kodwa akathesi kuyathembisa yini?
Khanya abantu bayasizela but akukabuye abantu sibile singayi kutho ukuthi into seziyasukuma. Sisaqalisa sibili ukuthi sisukume but abantu bayayithanda i-program but ngenxa yemali kuba nzima abantu balesifiso sizakhamizi kaye ngabe siyancedisa laba abantu but lokusikhala ukukhala lokukhona
lize libuye lo mcabango onje kwasokuhambe njani njalo bakhona yini abanye abakwenzayo kwamanye amalokishi kumbe yini elikuqalisile
umcabango lo ubuye nxasikhangele kakhulu ukuthi lapha elizweni kukhanya ngani into zomsebenzi ziyahlupha and abantwana they are turning into crime abanye sebebhema kudakayo lokhu abantwana vele kukhanya ngani bayadunda lokufunda kwakhona so sathi thina njengabantu ake sihlaleni phansi sibone ukuthi kuyini esingakwenza sincedisa abantu abethu nokuthi njalo ukuthi singatholi into enjengelibrary abanye mhlawumbe bazabona abazabona bona ababalutshwane bazancedisa abanye ukuthi nabo babone so siyathaba kakhulu ngoba uPD wethu we-education usisapote kakhulu wathi hayi into eliyenza into enhle
lo umnumzana Steer Satsa isiphathamandla senhlanganiso yentumbane Residents Association elugatsha lwebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Uhulumende usekhuthazwe ukukhulumisana lozulu engakathathi umhlabathi anike abantu abangaveli kuleyo ndawo. Lokhu kuvezwe libandla lezaphu elethesa uhulumende umlando wokuthatha umhlabathi ezigabeni zeMandebeleni enika abasekeli bebandla lezanu PF abavela kwezinye indawo zelizwe. Intathezi indaba eStudio 7 uNothando Sibanda usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu kulandela imbiko ethi bayaqhubeka abasekeli bebandla leli besiza endaweni zeinsiza imadobo lemangwe bethatha umhlabathi abathi bawuphiwa nguhulumende ibandla lezaphu lithi ukungadlelani kuhle kuzanu PF sokusenza abantu bakhutshwe endaweni zabo mahlayana nje kuthiwa basekela umuntu ongayisuye kumbe abakho kubandla elibusayo Isiphathamandla sezaphu uDr. Strike Mkandla uthi ibandla lakhe yaliphikisani lohlelo lokwabiwa komhlabathi kodwa kuqakathekile ukuthi wenziwe ngendlela ethuthukisa wonke umuntu njalo kuqakathekiswe abanikazi bendawo kungakakhangelwa abokuza
izamu ibuhlungu sikhangelele ukuthi amapolisa azalandela umthetho lezinye ingatsha zikahulumente zizalandela umthetho njalo sibone ukuthi lizwe liyaphambili umhlabathi uyasetshenziswa ngendlela yawo and siwuthathela ukuwusebenzisa kube nokuthi kule-assessment of how farms acquired since independence are being used by those who were driven freeland and abaningi bakhona bayabusa njalo abaningi abaproduce lutho
isakhamuzi seyinsiza umnumzana Joel Msingo uthi abahlalisekanga ngoba kulokhu kwaxotshwa kuhulumende umnumzana Andrew Langa batshelwa ukuthi abantu bazasuswa lapho ababehlaliswe khona uthi abantu abaza bevela kwezinye indawo ukuzaxokozela lapha bazwa kuthiwa ngabebandla elibusayo kodwa lanxa kungekho obaphumela egcekeni indlela amapholisa abekela bezenzela santando benza bakholwe ukuthi ngeqiniso ngabantu baleli bandla
the suspicion angithi kathesi state na bathe babe tunwe libandla elithize ngase sihlangana labo lakho siyabe sisingela qiniso labo ukuthi kathi bona bavele bengabantu abanjani so kuba lezinto eziningi ekuhlaleni kwabantu kuyabe kufuna abantu behlale bezwisisana but nxa siyahlala sesithwalelane izindubu lamahloka ngiboni ngathi lathi siyabe singakukholisi
phakathi womnyaka uhulumende ubike ukuthi uzathatha amapulazi angamachumi amabili lane emhlubuleni weMandebeleni ahlalise kutsha abantu kodwa akucaci ukuthi ngabantu abazabe bevela ngaphi lokhu kukhonona kuza ngesikhathi izakhamizi zikhala ngendlala zisithi ukudla okulutshwane okubuyayo kuphiwa ngokuthi ulekhadi lebandla elibusayo nam umnumzana Thomas Mabhena uthi iningi labo abasazihluphi lokuyabhalisa lapho kuthiwa kulokudla okuzayo ngoba bafika babuzwe amakhadi ebandla kuqakathekile ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo ziphe izakhamizi zona ukudla athi lokhu yikho okungaqeda udubo lokunikana ngezombusazwe
ukudla lokho kuyabuya siyakuthenjiswa ukuthi kuyabuya kodwa esesikubonile okuningi kuthi sokufika uthola nxa ungalakhadi lezanu kawukutholi lokhwana ukudla khadezi amahungahunga akhulumile ezibhalisiwe ngokudla kuthiwe kwehlela etankeni lenduneni engibona sebethaphe bathapha khona ngale ngoba izano eningi khona ngale nxa ungala khadi kokutholi lokwana kuyo
isikhulumise zano PF umnumzana Simon Khaya Moyo uphume kumaphephandaba achiyeneyo lamhla elandula ukuthi kukhona indawo lapho abantu abanikwa ukudla ngokuthi basekela liphi ibandla kulandela ukwabiwa kutsha komhlabathi okungazwisisekiyo izakhamizi eziningi zemhlubulweni wemandebeleni kanye lezinduna lonyaka sezike zamisana lohulumende zisithi umhlabathi wabalimi abamhlophe abamnumzana uDavid Connolly loDavid Cunningham ungathathwa ngoba bephathisa kakhulu uZulu abahlalisana laye. Ngimele iStudio 7 nguNothando Sibanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yekudivana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje isikhangela umkhuhlane wemvukuzane yevele ehlasela ikakhulu abesifazana. Ngixoxa lo nkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazana. Ngiyakwamukela kuhlelo Mampofu.
Yebo Nkomo, sanibonani balaleli.
Ungathi ubhahe kangakanani umkhuhlane we-breast cancer eZimbabwe?
Lapho osokukhanya sibili ukuthi umkhuhlane wemvukuzane yebele uya usengezeleleka iminyaka ngeminyaka. Angiyeza ke ngithi ukuthi usukuphesentage engakanani ngoba hayi inafi nombolo zangkhona angilazi. Kodwa ngokunanzelela kwami ngibone ngathi uya uqhela njalo ukhula lo mkhuhlane. Ngoba khonokho nje ukuthi inyanga le ngiyokunanzelela umkhuhlane lo kuyatshengisa ukuthi sokulohlupho. Njalo uhlupho lolu sokumele lunanzelele lukhangele kuzane ukuncedisa lapho kuncediseka khona.
Izolo bekucatshangelwa ukuthi umkhuhlane lo uhlasela ikakhulu abesifazana asebekhulile kodwa ubufakazi obukhona lamhlanje buveza ukubana labontanga labo uyabahlasela. Ungathini kwabanye ontanga ngesidingo sokuthi bayehlolwa?
Umkhuhlane ngomkhuhlane, akula mkhuhlane obhalwayo ukuthi lo ngowabadala lo ngwabantwana. Umkhuhlane nxa umelungene enyameni uyangena yiloba umuntu omdala kumbe ulutsha. Osokuqakathekile kumbe osokumele kwenzakale khathesi yikuthi thina nje singabontanga kumele sikhuthalele ukuyahlolwa esibhedlela. Ngiyananzelele ukuthi abelungu nje balakho ukuthi ngomnyaka kumbe ngemva kweminyaka emibili siyahamba nje umuntu ayengena kudokotela ahlale phansi abamkhangele nje lo bengaguli esiyahlola nje umzimba wakhe ukuthi hawu umzimba wami useseright yini. Lathi njengabatsha kumele sikuqakathekise khonoko sihambe ezibhedlela ukuhlolwa lokho kopo imvukuzane yevele futhi ngiyayizwa kuthiwa kuyimahara asambe nini siyehlolwa ukwenzela ukuthi nxa kuyibana okungudokoza kwesifo nxa sokukhona akukhange kuyelatshwe kunokuthi uhambe usuvele usuyingcuba ugcina vele ungasayelapheki. So ngiyakhuthaza ulutsha ukuthi ukhuthalele ukuya esibhedlela ukuyahlolwa.
Kwezinye indawo Mampofu, ikakhulu eHarare, inhlanganiso ye-Cancer Association of Zimbabwe yamema abesifazane ukuthi babuye bazehlolwa kungela mbhadalo. Khona ngapho eGwanda kwenziwa njani?
Kathesi eGwanda angila qiniso ukuthi kwenzakala njani ngoba mbona kuyafanana nje labo i-cancer yesibeletho kuyabe kumele ukhiphe okuncane ungakahlolwa. So khona okhona yikho kuqina kusenza abantu bahlehlele emuva ukuthi khona njengoba ngizidobhele okuyi-$2 kwami saying siyahlolwa mina ngivele ngizwa ubuhlungu umuntu ucine evele engasayanga hlolwa so kuqakathekile ukuthi bona labo khona ngapha be-Cancer Association bangagxili nje kuphela eHarare ngoba kuyikho i-capital city kababuye nakho eGwanda bahle bezovula amahofisi bahlale kube yinto yansuku zonke hatshi ukuthi yinto ye-once a month kumbe once ngomnyaka kabathe nabo bazogxila khonapha esigabeni sethu seGwanda wenzela ukuthi yiloba nini nxa ngifuna ukuyachepha ngihambe ngiyekhangelwa mara
siyazi mampofu kule ndlela zokuthi umuntu lakho layo ukuzihlola ngokubamba ivele ungachaza njengowesifazana kwenziwa njani
ye babike batho sibili sabe safundiswa ukuthi nxa uzama uyakuyenelisa ukuzihlola mele ulande ube lapho kumira isibuko ubusubuya kulokhu uzibambabamba nje ivele udinga ukuthi kungabe kukhona yini lapho kule nyama eqine khona xa ungeva vele kungani kulalapho uqine khona sokumele vele uhle ugijimele ngasesibhedlela kodwa mbiya ngikutsho ukuthi lathi sinje abantu silakho ukuziqina uyayenelisa ukuthi engxenye awuzibambanga kuhle kumbe ungezwa futhi njalo usekulono inyama eqinileyo uzitshele ukuthi hhayi engxenye ayisiyo suyekile so lokhu kufuna sibili abayibo abakufuqeqetsheleyo ukuthi basihlole ukwenzela ukuthi kuphume umphumeloyo yiwo
omama abasemakhaya mampofu kanye labanye abasakhulayo ungabatshiyela waphi amazwi ngemizamo yokulwisana le mvukuzane
engingakutho ukuthi sokumele sibili siyiqakathekise ukuthi ukuzihlola khonokho kade sikhuluma ngakho ukuthi umuntu kumele ahlale ezihlola yena engabona angathi hhayi ivele lami selingani kumbe liphule kakhulu ukudlule elinye kumbe lile nyama engani iqinile agijime ayebona umongikazi okwesibili ukuthi nxa kule mikhankaso enje asisukumeleni phezulu siyekuzwa ukuthi lusiphathelele lathi siye sitshele abanye abangakwaziyo ngoba ukubhodisa ulwazi luyimpilo nxa abantu bengelalwazi yikho ukubhubha kwabo
hhayi siyabonga mampofu be kukuhle ukuba lawe kuhlele
hhayi siyabonga kakhulu nkulu
belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lonkosazana Linda Mpofu asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Ukuzigqiba ezalamhla ke sikhangele ebesilazo. Inhlanganiso yeNtumbane Residents Association ithi uhlelo olusungulwe ngokusemthethweni ngeviki edluleyo olokweboleka abantwana amabhokole library luthakazelelwe kakhulu izakhamizi zeNtumbane ngoba bekungela ama-library kule ndawo. Ibandla lezaphu selikhuthaze uhulumende ukuthi akhulumisane labantu kulokuthi abathathele umhlabathi anike abantu abangaveli kuleyo ndawo. Seligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona lapha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.